atisendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 27 kuNkwenkwezi 2020 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
izaba ukuthi amapolisi abopha abantu bona besenza lokho okuvunyelwe sikelo sombuso. Labo abathathu bebesenza ukusemandleni abo abawuphiwa ngumthetho welizwe. Amboni ukuthi kule nkundla engabafumana belecala.
Amapolisa sethe seyabesifazana bebandla le-MDC Alliance abathathu abathunjwa batshaywa kakubi. Amacala agoqela elokuphehla udlakela lelokwephula iziqondiso zokuvalwa kwelizwe.
Silokunzima obukhulu kakhulu ngendaba yezifuyo. Uzuthi umuntu kwesinye isikhathi umuntu uba ngcono njengobana ama-organization lawa ayancincedisa.
Indlala ibikwa isidla ubhedu emangweni weMathebeleland South. Inani lasebebanje umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe lilokho likumachumi amahlanu lasithupha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe lilokho likumachumi amahlanu lasithupha. Asebesindile bona balokhu bengamachumi amabili lanhlanu kuthi asebefile labo balokhu bebane. Emhlabeni wonke jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 351,000 njalo wahlasela abedlula 5.6 million. Inhlanganiso ebona ngokwenqatshelwa kwemikhuhlane ezwekazi le-Africa e-Centers for Disease Control and Prevention ithi ezwekazi le-Africa khona umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 3,488 njalo wahlasela abedlula 116,000. Abesifazana bebandla le-MDC Alliance abathathu abathunjwe kumaviki amabili edluleyo batshaywa kakubi ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende. Izolo betheswe amacala agoqela elokubuthana ngaphandle komthetho ngenjongo yokubangela udlakela kanye lelokuphazamisa ukuthula. Abathathu laba abayiziphathamandla zogatsha lwabasakhulayo kwe-MDC ngumeli weHarare West edale lephalamende uNkosazana Joanna Mamombe, uSisilia Chimbiri kanye loNetsayi Marova. Akukaziwa ukuthi bazamiswa nini emthethwandaba. Okwamanje balokhu belaliswe esibhedlela eHarare lapho abelatshwa khona amanxeba okutshaywa lokuhlukuluzwa ngokocansi ngabathumbi babo. Inhlanganiso yamagqwetha abamelayo eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi abathathu laba betheswa njalo icala lokwephula imigoqo efakwe ngumongameli welizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Umamombe labanye bakhe bathi bathathwa ezandleni zamapolisa ngemva kokubotshelwa ukutshengisela e-Warren Park. Bayatshaywa batholakala eBindura ngemva kwamalanga ambalwa sebelinyaziwe. Uhulumende uthi usadingisisa ngalolu daba. Kodwa abe-MDC Alliance bathi uhulumende ulesandla kulokhu. ukuhlaziya udaba lolu sixoxele gqwetha umnumzana Dumisani Dube.
Umthetho omkhulu eZimbabwe yisikelo sombuso weZimbabwe sinika izalwane zeZimbabwe amandla okutshengisela okukhonona nxa kulento abangayathandiwe. Ngakho imithetho le efakwe ngumongameli ukuthi i-statutory instrument ala mandla angaba ngaphezu kwesisekelo sombuso, and lizaba ukuthi amapolisiti abo abopha abantu bona besenza lokho okuvunyelwe isisekelo sombuso. Likuzabona ukuthi kwamanye amazwe esisakhelene lawo njengasouth Africa, omkhulu wenkantolo ukhuthaza abantu bona bahambe inkantolo be-challenge or becungusisa ukuthi imithetho le efakwa ngabo president iyalandela yini isekelo sombuso welizwe. Ngakho ngokubona kwami labo abathathu bebesenza kusemandleni abo abakuphiwa ngumthetho welizwe. Amboni ukuthi kule nkundla engabafumana belecala
singathi kulungile yini ukuthi labo bemangalelo elabo icala abalethesa amapholisa lenkacujungulo.
Kulusizi kakhulu ukuthi amapholisa ekutheni becubungule icala elifakwe ngalabo abathathu bakhethe ukudlala ipolitiki ngokubabopha. Akulunganga olo muntu olemvume ukushaya umuntu ngobuthi ehlukumeze umuntu okungaphandle komthetho. Okuqathile ukuthi udaba labo lucubungulisiswe kakhulu kuzotholakala ukuthi owabajontshayo wabachawa wahlukumeza ngubani. Ayikhona lokhu osekusenzakalayo kuyasilulazisa lathi njengesizwe kwamanye amazwe.
Sabona amazwe amaningi le nhlanganiso ezishiyeneyo zisithi uhulumende weZimbabwe kumele aphuthume adingisise ngalolu daba. Kambe lokhu kuzanceda yini ukuthi udaba lolu luxazululwe? Kumbe uhulumende weZimbabwe ulakho ukuthi athi laye ulandela owakhe umthetho?
Kulamalungelo abantu angalimithwa ngokuthi umuntu uhlala ngaphi, ngoba amazwe omhlaba wonke asayina izivumelwano ezokuthi abantu abafanelanga behlukumezwe bebulawe bekidnetshwe. Amboni ukuthi uhulumende weZimbabwe ulithatha kaserious udaba lolu njengendlela ofanele lube ngalo. Kulamacala afana nayo kulo mnumzana othiwa uNabanyana watshontshwa wacatsha lanamhlanje lokhu kungaziwa. UZamara lokhu kungaziwa. UJustina Mgogo wagcina bemvumbulula abanzi behambe ecourt. IZimbabwe ililunga lamazwe omhlaba alezivumelwano zokuhlonipha amalungelo abantu. Ngithemba awula sizathu sokuthi bathi bona balandela umthetho wabo. Kodwa njengoba sesibonile amapholisa kulothe cukunluliselo ludaba sekhethi kubopha abantu okulusiza kakhulu okusululazisayo okutshengiselayo ukuthi ababusayo abahloniphi amalungelo abantu, abahloniphi lo mthetho. Sibonile isikhathi sekugrawundi awula lito solenzakalayo. Ama-political killings awula lito lenzakaleyo.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo intatheli zindaba ezimbili ezibotshwe ngolwesihlanu ngesikhathi zizama ukuyakhuluma labesifazana be-MDC Alliance laba esibhedlela. UFrank Chikore loSamuel Takawira bakhululwe ngomthethwandaba izolo ngemva kwamalanga amane besesitokisini. UMantshi ukhulule ababili laba ngemali yesibambiso ibail. Uthe kumele baphenduke emthethwandaba mhlaka 15 ngenyanga ezayo. UChikore loTakawira betheswa umlando wokwephula umthetho wokuhlala ngekhaya emizameni yokwenqabela igciwane le-coronavirus. Ukubotshwa kwabo kusolwe kakhulu ngabantu abaningi. Omunye wabantu laba ngolwela amalungelo kaZulu umnumzana Charles Nyoni.
Indaba edanisayo njalo ebuhlungu kakhulu ukuthi uhulumende uzimisele ukuvimba njalo nokuvala zonke indlela ezokuthi abatatheli bezindaba bayekele ukusebenza umsebenzi wabo, ngoba akulacala abalethiswayo, akulacala abaliwonayo, kodwa sesibona bencintshwa le bheli njalo sivubha sebeqeda i-weekend yonke bevalele besenkantolo. Okuyinto enje etshengisayo ukuthi hayi kuleli lizwe laseZimbabwe akuselalwa amalungelo kaZulu, njalo uhulumende usezimisile ukuthi ayihambe esiya phambili nokubhihliza amalungelo kaZulu kanye namalungelo abatatheli bezindaba.
Intathelizindaba lezi zibotshwe ngesikhathi siyabona abe MDC abesifazana abathathu abathunjwe batshaywa bahlukuluzwa kakubi. Uhulumende uyakulandula ukuthi nguye obathumbileyo. Ungathini ngendlela abesifazana beMDC laba abaphathwe ngayo?
Udaba lolu ludaba oludanisayo njalo olubuhlungu kakhulu okungamelanga vele ilizwe lizithulele ngayo ngodaba lolu ngesenzakalo lesi esenzakaleyo. Bengikhangelele ukuthi amalunga wonke alwela uZulu njalo alwela ama-rights abomama azakhuluma kanye nolabafundisi kanye labazemaso bechothoza leyinto eyenzakeleyo ukuthi akumelanga kwenziwe njalo labo abaziwayo bebotshwe labo balethwe phambili kwemithetho wandaba. Kodwa nje siyazi sonke ukuthi hhayi le nto angeke yazokwenzakala ngoba laba abayenze leyinto ngabantu abasebenzela uhulumende njalo abathunywa nguhulumende, okutshengisayo vele ukuthi hhayi omama bethu kanye labosisi bethu vele kabakho kukhululeka kuleli lizwe ngoba vele bahlezi bebanjwa inkunzi njalo besethiselwa kanye lokwenziwa yonke into nje ekhokhelwayo kanye lokuqalwa ngohulumende omile abe nguye oprotekthayo ama-citizen ethu kanye nabomama.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Indlala ivikwa isisidla ubhedu esabelweni seMathebeleland South kulandela ukungani kuhle kwezulu. Izakhamizi zithi lanxa iminyaka eminingi yande ukuba lendlala kulesi sigaba, okwalonyaka kube kakhulu ngoba ihle yahlasela umnyaka usungula. Inhlanganiso ezibona ngokuphandela abalambayo zithi abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla eZimbabwe lonyaka bafika kuzigidi phose eziyisishiyangalombili. Sixoxele sakhamuzi umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Indawo yakithi yeMathebeleland South silobunzima obukhulu kakhulu ngendaba yezifuyo. Uzuthi umuntu kwesinye isikhathi umuntu bangcono njengobana ama-organization lawa ayancedisa, but ezinkomeni kulobunzima obukhulu kakhulu. Kazila kudla kulatshani njengobana izulu lingananga eMathebeleland South. Akula lutho, inkomo sezicalile ukathesa ukufa ngendlala. Abanye sebegijima ukuthi maybe bezama ukuthengisa ukuthi umuntu ngayele nkomo eziyi-20 ethengise ukuthi ekhona ukuba nethenge isikafu. Nga ungamangala kathesi abantu baqala ukufida inkomo kathesi gandi. Nxa kusiyafika uDisemba uyabe usungumuntu uyabe ungasela lutho, inkomo ziyaba sezifile. Ene nxa bezithengisa abantu bezithenga ngama-1,000, 2,000 inkomo wena sasikwazi yayikhosta 5,000 ukuya phezulu ngendlela yokuthi sezicakile vele. Njalo amanzi aludubo olukhulu kakhulu. Sibheke indawo zama-rejection, abanye banama-rejection manje amanzi seqedwa ngokuthelela erejection kulaba abalimayo phinde kuye enkomeni. Inkomo amadamu seqalisile ukucitsha. Ubunzima obukhulu kakhulu ukuthi aluba iZimbabwe yilo hulumende onanzelelayo kade kumele ukuthi kathesi aluba siqalile ukudrila amabhoholi sisincedisa for ukuthi inkomo zithole amanzi. ngobizifuyo ngeqiniso lethemba lokuthi umnyako ozayo abaphilela izifuyo.
Manje abantu baphila njani lezi nsuku ikakhulu nxa sikhangele udubo lonalolo selukhulumile?
Abantu baphila nzima. Ngangathi nzima yikho konaloko ngikuthi ukuthi abantu sebesidla kanye. Abantwana uzwe ukuthi bona next door ngale namhlanje vela ngikwazi ukuthi ngizakudlani indlala isiqalile okungena yebo basiyathola kumumbu usuholayo abaningi sebephila ngomxhanxa ngoba amajodo indawo eziningi amajodo sabalawo ngoba nxa kule ndlala sokusikhatha amajodo abangcono abakhona abantu sebekhona ukudla lowo mxhanxa behlanganisa nomumbu lo abaholayo kodwa isimo sona kasisihle abantu bafa ngendlala.
Akula yini abakudobhayo emasimini?
Hhayi, emasimini sibini ngikhuluma iqiniso, akula lutho esakudobhayo. Njengoba sisho ukuthi esakudobhayo ngamajojo and lawo majojo lakho ilanga lingahlaba ayathetha abola izihonqo eziningi zilamajojo okudla khona gandi kazidobhanga lutho. Akula lutho ungathola sitsho sibeti kuzaba ngcono ukuthi maybe kwesikhathi abanye bekhona ukuthola kubomathelwane kakula lutho wonke umuntu uyakhala thina sesithembe khona khona lapho ukuthi abafowethu abasegoli abantwana bethu abasegoli yibo vela besebeseva abazali babo ngoba sibesithola le mpuphu ebuya khona egoli kade somalayitha abasasebenzi sokuvaliwe bazamile abanye ukuthi bazame ukuthi bethole ukudla bekufake emathrakeni but izimu layo iyabathathela iyadura ukuthi ibhadale for duty so sinethemba lokuthi bona hayi lokuyikufa mpela abantu bathi abalali.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo isakhamuzi seMathebeleland South njalo uyisiphathamandla seMDC ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 esePlumtree. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlive.com ithi uhulumende sethule umthetho oyesula imithelo yokuthenga impuphu lengqoloyi kwamanye amazwe ngenjongo yokuqeda udubo lokusilela kokubili elizweni. Ithi umthetho lo uzasebenza okwenyanga eziyisithupha ezilandelayo. Iphephandaba leChronicle lona lithi abantu abanengi kobulawayo bakhetha ukuthenga amafutha epetulo ledizili athengiswa ngedola leZimbabwe kulathengiswa ngemali yakwamanye amazwe. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, sanibonani mani msakazi be Studio 7 khuma nongwenya la eGoli. Siyabonga ukuzwa indaba lisethulela zona. Mina bengisacela ukuthi ke ngibuze la ukuthi ngizokuthwa amanzi asetholakala kanye ngeviko lawo. Laba abantu abasebenza kukhansila laphana ukuthi amanzi azophela kumbe azoshota abazange bakubona kanti kahle kahle bona basebenzani. Ngoba phela uma usebenza kufanele ubheke into ezayo mhlawumbe ngomnyaka ukuthi stiye kungaba kanje kanjalo kanje ngoba amanzi into ebonakala esegcike babe bengakuboni ngoba phela inkinga yamanzi kobulawayo iqala ngamanje kudala yaqala vela amanzi ahlupha lapha so balungisani benzani bona ngoba manje manje kulomkhuhlane umkhuhlane lo ufanele uhlale kugeziwe ufanele uhlale kukhini babe bethi amanzi bazowaletha kanye ngeviki bathi abantu benze njani kodwa ke siyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi umkhuhlane lo uhambele kude labantu bakithi ngoba bavele bazihluphekile okuqala indlala okwesibili ngumkhuhlane okwesithathu baswela amanzi. So zonke lezi zinto uyabona vele ukuthi angeke sikhulume ngalokho okunye ovikela lokho ngoba vele izinto ezinzima kakhulu kodwa i-government le ephethe ayizame phela na ukuthi kube khona okunye okuncane kwenzayo ibonise ukuthi okuyakhalwa ngamanzi iminyaka leminyaka lokho khunya ngento eyodwa amanzi ngoba vele kufanele amadamu labo kudala bayalungisa la ngeke ukhalwe ngamanzi manje ngoMay la kwefika khona uSeptember ukuthola kube kunjani. Siyabonga
sawubona Sawubona umsakazo wami omuhle. Ninjani nabalaleli ku Studio 7? Hayi, ukhuluma noGajeni lapha kwela South Africa. Ekhaya kusefila phosi. Eh balaleli nabasakazi la kunenkinga la. Uyabona ke manje inkinga ekhona nanzi. Kushawe lamantombazana asebhulawayo. Kwakhulunywa nje i-2 minutes inyana lokho bese kudlulile. Kodwa kunalaba abaseHarare abathunjiwe laba. Kukhulunywa day and night. Umbuzo ubuso sithi kati laba bathunjiwe bona abasebhulawayo ade beshaywa. Bona kakusi bantu yini, kakumele kukhulunywe ngabo ngoba vele yonke indawo okhunywa khona sokhunywa amantombazana aseHarare. Amantombazana aseHarare. Kati eBhulawayo bona bebengasimantombazana aseBhulawayo. Yini bona lingaqhaqhambiswa nelabo mhlawumbe bekukhulunywe ngabo sizwe impela nathi kukhulunywa ukuthi hayi nabo bayameleleka kahle kuyakhulunywa ngabo. So kungathi ubandlululo kalupheli khona ukuyana kuzenza ukuthi lathi sibe nalo lona liyana uchuko olukhona lokuthi vele naliyilo umhlobo ngoba vele siyakhethwa. White nakwamele singazikhethi sivele sikhethwa. Ngiyabonga umsakazi. Kodwa nje okunye hayi le mpilo ngathi izazoba ithanda ukuba nzima la kwelaseMzansi. Njengoba imisebenzi iphela sithenjiswa yonke lento lena hayi kuthanda ukuba nzima umsakazi wami. Sizobonga inkosi.
Ninjani bantu ba Studio 7? Thina hapa siyahawula. Mna umanyathi olupane egwaluba u-155. Siyalamba ngapha sithwale nzima shuwa. Tshola sidobha ombele akwazi kuthiwa ngumtshatshatsha lokho kuzalwa ngabantwana baneva. Hayi izandla sezingokunye. Kulomnye umdala khapho sirobhayo kuthiwa ngumthoko wesigabeni. Hayi akuthwala senzima abadala. Nkani ukubuza silimtshele ukunangagudi nxa kuyathiwa 50 kg womtshatshatsha wona lowo. Odliwa zimbuzi zakhe kuthiwe 10 points kuyaye kurayithi yini. Udodila ngalonke amahlamvu omkusi izihlahla uthi $3 imali engathengi ngithi iswiti. Aye yasihlupha shemu impupha ayiduringi.
Sawubona basakazi, okhulumayo nguZimuzi Ncube, hlala eMathebeleni noTholotho eJowa. Ngizohlala ngikhala kuhulumende ukuba asixwayise asincedise kukliniki yeJowa. Isizwe siba ngamanxuwa, siyacela kuhulumende sibili sibhekane laleli gciwane le-coronavirus. Siyacela kuhulumende kuba sixhase ngoba sisengozini. Once igciwane leli langena la emaphandleni, yithi asiko siyaphela du. Siyacela kusibili kuhulumende angathi lo mlayezo wami ungafika kuhulumende. Sivile asincedise.
Hayi, siyalibingelela sivile egameni lenkosi likaJesu. Siyayizwa sivile imthandazo ekhulunywa ngabantu sivile. Hayi, corona la uyezwa, siyakhuleka corona sihloniphe. Hayi, corona la uyehla bakithi, sesithwele nzima sesicakile ngawe corona. Hayi, corona uzasalule mbali sibe zasala sibala ngawe corona. Hayi, siyabezwa abakristu kolo lokhulelo lukaKristu. Ye, hayi, sithuma uNkulunkulu laba bazezwa bayezwa abanye abalendlebe bathi bayezwa ukuthi uNkulunkulu wathini lapho.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthi ilizwe lakhe lizavumela indawo zokukhonzela ukuthi zivulwe ngenyanga ezayo. Kodwa uthi indawo inye ngayinye izavunyelwa umbuthano olabantu abangamajumi amahlanu kuphela ukuze kwehliswe ingozi yokumemetheka kwe-coronavirus. Izitabane ziqale ukutshata kwele Costa Rica izolo kulandela isinqumo somthethwandaba esivumela abantu abathandanayo bebulili bunye ukuthi labo batshate njengomfazi lendoda. Ele Costa Rica liba ngelakuqala ezwekazi leCentral America ukuvumela imitshato yezitabane. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amalungiselelo okhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngolwezi lonyaka ayaqhubeka. Umongameli Donald Trump olilunga lebandla lama-Republicans uzanqikilana lomnumzana Joe Biden owebandla eliphikisayo lama-Democrats. Kodwa ababili laba kabenelisi ukuqhuba imihlangano yabo yokukhankasa ngenxa yemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Sixoxelo lwela amalungelo kaZulu, umnumzana Difa Dube saqala ngokumbuza ukuthi ubona izala nkomoni kulolu khetho.
Ngibona okwakathesi uBiden enethuba elihle kakhulu ukuthi anqobe uTrump kulolu khetho. Izizathu ziningi ezikhona ezibalisa ukulahlekelwa kwabantu imisebenzi. Yebo, kambe phela abanye sebengatsho bathi hayi abantu balahlekelwe imisebenzi ngenxa mhlawumbe yepandemic le icoronavirus. Kodwa ke ziningi izinto ebekade sezivele zisenzakala ngaphambilini kungakaze kufike ithuba noma kungaze kufike isikhathi se-coronavirus. So nxa kuwukuthi uTrump engazange wasebenzisa isimenemene sakhe lesi avame ukuthi asisebenzise, ngibona ngathi amathuba akhe ukuthi engaphumelela kulolu khetho esiyakilo, ngibona ngathi amathuba akhona afiphele kakhulu. Kodwa ke uBiden laye noma kunjalo kusase lezinto eziningi kakhulu ukuthi kuyakufanele ukuthi azinanzelele njalo. Alo azama ukuthi noma nxa ekhuluma ngazo abekwazi ukuthi ukhuluma esithini. Izinto kakhulu izinto ezibambe ukhetho lwase-America wabunkomo ukuthi lo oyabe ekhankasela kakhulu ukhetho lwase-America nxa ukuthi nje engumuntu ongelalo iculo elihle ikakhulu ngendaba yase-Israel. Ngoba yiyo kakhulu eba ngumhlahlandlela kizo zonke izinto ezenzakalayo ukuthi umongameli okhuluma kubi nge-Israel esikhathini esiningi ugcine kusiba umongameli ongasoze aphumelele. Kodwa uJoe Biden nxa engayenza kahle homework yakhe, ngibona ngathi leli lithuba elihle kakhulu ukuthi aphumelele kulolu khetho.
Umnotho weMelika usudilikile waguqa ngamadolo. Sikhuluma nje abantu abedlula i-34 million sebelahlekelwe imisebenzi phakathi kwenyanga ezintathu ezedluleyo. Imbangela enkulu kungomkhuhlane we-coronavirus obangele ukuthi amankampani avalwe. Lanxa engayisuye odilizileyo umnotho ubaba Trump, ubona uZulu evotela ibandla lama-Democrats yini ngesizathu sokuthi umnotho kawuhambi kuhle kathesi?
Ukulahlekelwa kwemisebenzi kwabantu babunkomo kuzabe yinto ezadlala indima enkulu kakhulu. Iloba nje noma njengoba sisitsho sisithi i-coronavirus iyaba ngesinye sesizathu sokuthi abantu balahlekelwe imisebenzi. Kodwa ke noma kunjalo nxa sikhangela ngaphambilini kungakaze kufike i-coronavirus, abantu bebevele sebelahlekelwa imisebenzi njalo umnotho welizwe lase-America kade ungasayenzi ngendlela obekade abantu abaningi bekhangelele ngayo ukuthi mhlawumbe kufanele ukuthi ukhule usimame ngendlela ayethembise ngayo. Ziningi izinto esingazibala zibe mbalwa sibili. Ngisho even wathi ngena wayekhuluma ngokuthi uza kwakha umduli phambili kwelizwe lase-America lase-Mexico. Ziningi izinto ahamba ezenza njalo sesesabona lokuthola kwabantu abamnyama abaningi belokhu bebulawa ngamapholisa. Ekugcineni nje lawo mapholisa abulala abantu abamnyama kungabi indaba zalutho. Kuza be yinto enkulu kakhulu leyo nxa ukuthi kakhulukazi uBiden nxa engena engasondela yena atshengisele ukuthi uye bambanisa ilizwe, uyabambanisa abantu beMelika njalo uyabathembisa ukuthi mhlawumbe osengadonsa kangcono kulalokho obekade kusenziwa nguTrump. So ukungandlondlobali kuhle komnotho kuzadlala indima enkulu kakhulu kulolu khetho. Kodwa njalo ke lokubambanisa isizwe saseMelika kuzadlala indima enkulu njalo, okuyikho engibona ingathi kuza kwenza ukuthi uTrump alahlekelwe kakhulu ngamavoti, okuza kwenza ukuthi amathuba akhe ukuthi anqobe lolu khetho afiphale.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi njalo ulwela amalungelo kaZulu. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa sethe siyabesifazana bebandla le-MDC Alliance abathathu abathunjwa batshaywa kakubi. Amacala agoqela elokuphehla udlakela lelokwephula iziqondiso zokuvalwa kwelizwe. Indlala ibikwa isidla uBhedu emangweni weMathebelele South. Inani lasebebanjwe umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe lilokhu likumajumi amahlanu lasithupha. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-half past 6. Olivalelisayo, Muntungameli Nkomo.